Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhla ziku 6 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje isikhulumeli sedalela eParliamente umnomzana Jacob Mudenda ukhuza amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change ukuthi angalokothi aye edale egqoke impahla ezilombala olithanga kuleli dale njengalokho abakwenze izolo.
Ngoba nxa enxesa sithi ikhala liyayivunyelwa, that means abe MDC alliance akusafuzanga bagqoke red, abezanu UPF akusafuzanga bagqoke yellow.
Ukhetho oluzayo solusondele, kodwa amabandla ezombusazwe asemadolonzima emkhankasweni. Kwenzakalani?
Njengoba indiphume njengoba vele bekukhangelelwe ukuthi izophuma, okuzayenza ukuthi u-2023 yena angaphumi njalo ikuyini.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe elasekela amalunga ebandla le-CCC lizasekela bani kukhetho oluzayo?
Kufuze sigijime ngemva kukababa uThamisa ngoba kuye yedwa imbusimbuna ukuthi engakhulula abantwana beZimbabwe abayikho khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Isikhulumeli sedalela eParliamente umnomzana Jacob Mudenda uthe amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change kufanele engagqoki izembatho ezilithanga kuleli dale njengalokho abakwenze izolo befungiswa ngoba kungumbala webandla labo. Kodwa umnumzana Thandai Biti, omunye wabasekeli bakamongameli waleli bandla njalo oligqwetha, utshele intatheli zindaba izolo ukuthi isinqumo lesi asiko emthethweni ngoba akusicala ukugqoka ithayi kumbe ihembe elithanga ebonisa ukuhlonipha. Uthe okungafunakaliyo ukuthi umuntu agqoke ikawuso kumbe ilembu elinjengalawo awazakala ngokuthi iZambia. Amalunga edalela eParliamente asanda kunqoba kukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula afungiswe izolo, njalo amakhansila asethethe inyathelo elifanayo kwamanye amadolobho. Ilunga le-CCC unkosikazi Sichelesile Mahlangu obesedale leParliamente izolo uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ngomhlangano abawuqhube lebandla lakhe phambilini kokufungiswa.
Ngo-9 o'clock sambe sahlangana ama MPs amacha lamadala angene ngokurecord la angena ngokuthiwa ngabanye bethu. Sanikwa ama books ayiwasidayo standing rules. Siqeda lapho sasesitshelwa nje ukuthi sizahambisa njani ezinye isikhathi semini lapho esesiyahlangana khona sesisiyacutshwa ukuthi singene edalela eParliamente. Seqede lapho around 12 sasesiyahlangana ke iparty yethu i-CCC. Sihlangana lapho besihlangana lo president bekuqala ukuthi uhlangana esikongratulator esikhekhala ngendlela okumele sisebenze ngayo. Since iparty yethu kuthiwa yi-Citizen Coalition for Change, upresident ubesitsho ukuthi yes, sesingenile kodwa kumele sibuyele ebantwini abayibo abasikhethileyo, siyebonga, siyesebenzela abantu izindawo zonke nje sibona ukuthi siyahlanganena nalabantu ema-church ngaphi ngaphi zonke nje indawo sibe sebantwini singaphumi ebantwini. Wagqugquzela kakhulu ukuthi ama-MPs kawahlale ezigabeni zayo ukwenzela ukuthi lanxa sebephenduka sebecela ivoti kungabi yinto entsha, kungabi uze ukuthi sokuthiwa hhayi thina u-MP kathi vesivele singamazi. So ucelile umongameli wethu ukuthi siyehlale ebantwini sisebenzele abantu.
Ngezindlela selizimisele ukusebenza njalo esigabeni sakho kuyini okukhangeleleyo?
Mina esigabeni sami engikukhangelele kakhulu kulama projects ayecelwe ngabantu singakarikholwa ayesasizawa sebenzisa ngemali yethu ye-CDF sengizimisele ukuthi siyawaqedelela ngoba sashiya wasalela emoyeni ngoba kwafika isikhathi sokuthi singakaphutshisi kwangena indaba yama-recalls. So mina ngiqale ngevuka ephelileyo ngeweekend naledlulileyo bengisabonga izakhamizi. Ngesandla nalenzayo ngizabe ngibonga futhi izakhamizi ku-Ward 19 lasemaperi ebheni. Ngisuka lapho sengibiza-ke umhlangano ngoba ngiyabe sengile nto engimumetheleyo embelele ephalamenti. Bengingeke ngithi sengizokwenza i-feedback ngalanto engimumetheyo. Sengizaqalisa-ke ama-feedback ami lokubiza ama-stakeholders whereby sesiqedelela ama-projects ethu ngemali ye-CDF.
Isikhulumeli sedalela ephalamende uMnumzana Mdenda uthi abantu bengaqoki impahla eziluphawu lwebandla. Kuyini okwenzakeleyo njalo lina liphendulela thi?
Kukhanya abangene ekuqaliseni u-Honorable Chinotimba nguye osukume wafaka i-point of order ukuthi abantu bangani bagqoke iregalia. Uspeaker wasethembisa ukurula ngemva sebeqede ukuswea in abantu. Uthe sephendula-ke wasesitsho ukuthi abantu next time bengabuyi begqoke imbala yama-political parties abo. Sase sizama ukumbuza ukuthi njengoba kulabanye abagqoke i-green uthini ngabo. Wakhanya esithi yena userulile and ubekliye but asithi mina ngivele ngile outfit yami eyiyelo angisozingekela ugqoke i-outfit yami eyiyelo ngoba ayiso regalia. Kungenzeka ukuthi ngayithenga kungakabi le phathi ele khala yeyelo, so sofuze ngingasagqoki yini impahla zami. Njalo futhi khonokho akukhulumileyo uspeaker akukho ku-standing rules order book ukuthi abantu bengakukho okukhona ukuthi abantu bengabuyi begqoke iregalia ebhalwe i-political party. Akutsho ukuthi ikhala leyi kayivunyelwa ngoba nxa enxesa sithi ikhala leyi ayivunyelwa, that means abe-MDC alliance akusafuzanga bagqoke red, abe-ZANU-P F akusafuzanga bagqoke green yellow ngoba labo yini ikhala balayi ikhala eyi-yellow balayi ikhala eyi-white. So asikwazi ukuthi uyabezama ukuchazana ukuthi abantu sokuze bagqoke amakhala anjani.
Lo ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalele ephalamende obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ukhetho oluzayo solusondele kodwa amabandla ezombusazwe akhanya esemadolonzima emkhankasweni yawo. Sokusele inyanga eziphansi komnyaka owodwa ukuthi kwenziwe ukhetho. Kweminye iminyaka ngalesi sikhathi kuyabe sokuxokozela kuluthuli amabandla ekhankasa. Kodwa lomnyaka kulandela ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula, amabandla akhanya esephumula ngemva komkhankaso obusenzakala kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Sixoxe locubungula izombusazwe uMnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, saqala ukumbuza ukuthi ulubone njani ukhetho olusanda kwedlula.
Akukho okutsha engikubonileyo kukhetho lolo lwenzakale manje. Sibone vele sihleli sikubona ukuthi abemakhaya bavotela iZANU, abedrobheni bavotela i-MDC, i-SCC ne-MDC abaphikisa uhulumende obusayo. So angiboni ukuthi umuntu ohlakaniphileyo kungamenza abe excited or ajabule ukuthi hawu siwinile, ngoba lokho angithi ngumpikitsha nje osibonisa i-side thize njalo isayidi engasiyo yonke esivele siyazi. Khonoku ukuthi kuphume kufanana, kufuze ukuthi umuntu ozimiseleyo ngendaba zokuwina omnyaka ozayo azibuze ukuthi kanti manje maso kusenzakala kanje omnyaka ozayo kuzowenzakalani.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo lolu oluka-2023 olule nyanga nje ezilutshwane ukuthi lwenziwe, ubona ungani luzahamba njani?
Uma nje sikhangela lomnyaka ozayo lokhetho olukhangelelwe ukuthi lwenziwe, kufuze sizibuze njengabantu beZimbabwe, bazibuze futhi nalaba abaphakathi kokuphikisana laba bezana ukuthi njengoba into iphume njengoba vele bekukhangelelwe ukuthi izophuma, okuzayenza ukuthi u-2023 yena angaphumi njalo yikuyini. So mina uma kuyukuthi bengikulu laba abaphikisana nohulumende bengizozibuza lowo mbuzo ukuthi njengoba kuphume kunje kusho yini ukuthi lalezi zika-2023 ziyaphuma zinjalo. Enye into futhi ebengizozibuza yona if bengu-opposition yile yokuthi njengoba sithe thina siwinile abe opposition siwine ama constituencies amaningi kangaka kwangabi lo msini akulo ke wathi zekhi yathi bawamukele bayamukela impumela kakuhle kwabamnandi ngomnyaka ozayo ungathi sokuthe kwaba lo kuqila khonoko ku-regain okuhlala kukhala ngakho eZimbabwe izani besithi how lina lithe liwina sizange sicomplain last year izekhi lenzele kuhle umsebenzi wenu kanti manje selikhala ngani manje futhi vele lingabantu abangawaziyo ukuluza lingabantu abangamukeliyo malithe lanqotho. So kulobuqili kulobugalatshane obuzenziwa kusetshenziswa nale election kuthiwa khona izekhi isiyinto enhle kakhulu eyenza ama-election achiye kungela msindo. So next year ngomnyaka wezayo masokuthe kwadliwa laba abaphikisayo umsindo bazowenza njani?
Khona ukwenza kwebandla lezaphu ukubone njani kuyathembisa na kumbe vele ikuchitha nje isikhathi okwenziwa ngabe zaphu
izaphu libandla lidala ambone ngani ngabantu asebebambelele entweni eyadlulayo o mina ukuba nanzela kwami uma bekukhuluma indaba babonani sebeyilaba abantu abafuna ukuyenza ipolitics of coalitions ukuthi bangabamba iside ethize kumbila abantu abayi 20 bese kuthiwa khona njengoba linabe abe CCC nani line 35 first time sen sibe ne 55 manje ke impumela leyenza kale manje boni ngani ibalahlisile kakhulu ngoba abenelisanga noma usuhlanganisa for example inumbers zabo eze Cholocho South for example hlanganise le CCC kwakina kungenzanga mehluko. So imboni ngani nje bahle babangalaba nabantu ukuthi mabe hlakaniphile bekufuze vele bahle bakhohlwe ngo 2023 ngoba hayi babedlalisa isikhathi nje angazi ukuthi babekwenzelani.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lwezombusazwe icele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lasekela amalunga ebandla le-CCC ancintisa kukhetho olusanda kwedlula. Ukhuphe waxexebuka kucele elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora wathi kasafuni ukuba kulelo bandla ngoba lilobudlelwano lebandla leZANU-PF. Ngalokho watshela abalandeli bakhe ukuthi bavotele amalunga ebandla le-CCC kukhetho olwedluleyo. Lokhu kwabonakala ngabanye njengendlela yokuthi uKhuphe usefuna ukuba ngomunye wenkokheli zebandla le-CCC okungathakazelelwanga ngabanye. Sixoxele isikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Ntando Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
UDokotela uThokozani Khuphe ulokujabula okumangalisayo kakhulu ngempumela yama-by-elections lawa adlule ngenyanga kaMbimbitho. Abalandeli beStudio 7 bazakhumbula ukuthi uDokotela uKhuphe ngunhlolanja wasungula umkhankaso okuthiwa hashtag beat the port no vote for Monzora no vote for ZANU-PF. Waphinda njalo mhlana zimachumi amabili lanye ngoMbimbitho wamemezela ukuthi abantwana bonke abeZimbabwe kanye labalandeli bakhe bavotele ibandla le-CCC. Ngokunjalo abalandeli bakadokotela uKhuphe kanye labantwana beZimbabwe bahamba bayavota ngokuningi babo bavotela iCCC waphuma impumelo enhle kakhulu leyi oyenza ukuthi iCCC ibe lamasithi angu-19 phakathi kwe-28 ade contestwa kudale lephalamende. Siyathaba ngempumelo leyo ukuthi umntwana ozeleyo ole 2 months ukwanisa ukudla ibandla elile 42 years libusa ilizwe leZimbabwe.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo holomnyaka
2023 libona ungani liza ngena kukhetho lolu njani lizasekela yini ibandla le-CCC
abalaleli be-Studio 7 bazakhumbula ukuthi uthe ukuqala umbimbitho lonyaka uDokotela Khuphe uyenze umhlangano labonozindaba kobulawayo lapho achaze khona ukuthi njengebandla le-MDCT kusiwa phambili sibezasebenzelana lamanye amabandla aphikisayo ukuze kufuqwe uhulumende we-ZANU-PF lo ohlukumeza abantwana beZimbabwe. Uphinde wakugcizelela lokhu mhlana zimathumi amabili lanye ngombimbitho lapho atshele khona abantwana beZimbabwe labalandeli bakhe ukuthi kabavotele ibandla le-CCC sisiya kuma-by-elections. Okucacayo ngalokhu yukuthi sisiya kukhetho luka-2023 sikhangelele ukuthi abalandeli bakamama uDokotela Khuphe basekele i-CCC njalo bagijime ngemva kukababa u-advocate Nelson Chamisa, ngoba kucacile nje kumuntu wonke ukuthi uma ngasifuna utshintsho lapha elizweni leZimbabwe kufuze sigijime ngemva kukababa uChamisa, ngoba nguye yedwa umuntu simbona ukuthi engakhulula abantwana beZimbabwe kugqili abayikho khona okwamanje abayikho khona.
Kule ndaba ezimbalwa eziphathelane loluhlu lwabavoti i-voters roll esibone zivezwa ukubana azihambi kuhle, lina njengebandla lithini?
Okucacayo kumuntu wonke weZimbabwe ukuthi kuselo hambo olude ukuze silungise i-electoral act yethu sibe lama-electoral reforms, ngoba siyakwazi ukuthi ngokhetho oludlulileyo ama-candidates azanganikezwe i-voters roll e-updated e-capture wonke umuntu akwazi ukuthi kusebenze iphi voters roll ku-election le edlulileyo. Siyakwazi kwezinye indaba kulama-allegations awe-vote buying ukuthi abantu bethengwa ngomumbu bethengwa ngamabhasikile ukuze bavotele amanye amabandla. Kwezinye indaba ama-polling station abefakwa emaguswini. Kwezinye indaba ekungacaci i-voter inspection le-voter education. So esingathi khona amabandla aphikisayo kufuze afuqe ukuthi kube lama-electoral reforms sisiya kukhetho luka-2023 njalo zeki kufuze ifuqwe ukuthi itshengise ukungakhethi ihlangothi sisiya kuma-elections alandelayo, ukuze impumela yokhetho ibe impumela ezathathwa ngabantu bonke beZimbabwe serious, ungabi lo muntu ozancintisa i-outcome ye-election ezayo.
Umnumzana Ntando Ndlovu, isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli wecelele MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Ngomsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi idale lephalamende elitsha elakhiwa e-Mount Hampden seliphelile njalo sokusele ukuceciswa nje kuphela. I-Mount Hampden iphandle kweHarare okungumango ngamakhilomitha amachumi amabili lanhlanu. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi uhulumende kafuni kukhuluma ngodaba lokukhethwa kukamsekeli kamongameli welizwe. Ilizwe selenelise umnyaka odwa lingelamsekeli kamongameli ngemva kokusuka esihlalweni lesi kukamnumzana Kembo Mohadi. Akulamthetho obamba umongameli welizwe ngamandla ukuthi akhethe umsekeli wakhe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sibingelele basakazi be-Studio 7, sibingelele lonke ngobuningi benu. Ngokuqala ngithanda ukubingelela uPresident uMkhondisi Moyo weMthwakazi Republic Party, sokuhlonipha mhlonisho. Noma nje kuney'nkulumo ey'thile ey'khulunywa njengabantu nje abangazi lutho, into yokuqala engizafuna ukuyisho nje yukuthi njengoba abantu bethi sivotele iZANU beyosho kanjalo noma i-MDC Alliance, ngiyazibuza mina ngokwami ukuthi yazi umuntu wakithi ongacabangi ngendlela efanele ngoba uyasibisela emuva. Ngoba ungabuka i-MDC Alliance labakhuluma ngayo, iBulawayo ngiyakithi thina abantu bemathepheleleni ungakhethekile umhlobo ukuthi ngumuphi kodwa uyathola ukuthi ikhansela lendawo yakubulawayo more than 17 councillors ngabantu ababuya esishoneni umuntu lo uzenza kanjani idevelopment enebuye emaswini konkosi yakhe asizameni ukuvula ingqondo imthwakazi yiyo iparty yabantu ngoba izokwazi ukuthi noma bavotele labo bantu ngokuya kwesikhathi ifake abantu bayini abazosebenzela iBulawayo bebone ukuthi umgwaqo ugubhekile bepheje hayi umuntu osebenzela kwelinye idolobha alikho indebele lisebenza eHarare libe noma yiMP yaseHarare noma libe yikhansela zinukene amakhwapha abantu bakithi lingalahlekisa abantu siyabonga enengikhulumayo inkosi yabo umfana uqhamuke tsholotsho laphayana ngaphansi kwenkosi Matupula nyabona
linjani ku studio 7 kojonga umkoma chakuti bonke laba vele hey mina ngiyathaba vele ngomsebenzi eluyenzayo ngoba vele liyazisimula eZimbabwe okurongo okuqondileyo but okuningi-ningi liyazibonisa vele okwenziwa ngabantu abangafuni ukuthi siphile laba abantu bezanupiyefu kathi yena uloku zenu isikhulumeli sikamnangagwa lesi ukhuluma ngendaba ebhalagwe kulesi hlobo esabulawayo yini ngale ngala sihlobo esabulawayo ngapha emandebeleni that's why ekhuluma so ukhuluma ishiti yakhe yena leyo ubona nganini iZimbabwe loku zeni ilizwe lakhe uthatha iZimbabwe ukwenzelakhe sibili yibo abantu abangafunakaliyo bona labo ngabo loku zeni umnangagwa ngabantu sibili yena umnangagwa nguye futhi waye nguminist of justice khonapho ngesikhathi segugura hundi ekhokheli loku zeni iqembu lankhona so khonapho vele angikwazi ukuthi nxa bekhuluma so baye bepholisa kana baye benzani shuwashuwa ngabe kula bantu abakwaziyo vele ngabe mina ngiyabatshela ukuthi behambe khona ngale bhalagu bevusa abafi bonaba ukuthi kungavele kufuka umuntu kuphele echabanga into engalunganga ngabantu ona langa na edilizi iloku zeni izinto ezenziwa ngabantu behle behlanye sibili ngoba kulunganga khonokhu yikho kutshengisela uZimbabwe ibambeni khona mina vele kuyandina mina yadina kuyambhowa mina ngikhuluma so mina ngisomndebele mina ndilishona mina ngisuke emashonaland but hayi kungicabule ngenye indlela yokuthi vele instead ukuthi siyake ilizwe sonke vele sebediliza ngenye indlela sebezwisa ubuhlungu ngamandebele lathi thina mina yazi ubuhlungu kakhulu ngoba ukufa komuntu hayi azinto elula yona le iZanupf okwakathesi kathesi yenza ama-primary election nabo balwa khonapho nxa besilwa akula muntu even obotshwayo busy ukubopha abantu be-opposition bona laba vele every day kuyaluyo imibhobho le mibhobho beyakombana ngemibhobho khonakho amapolisa akabophi but uyabezobe ikhuluma kuphela kungavele kuthi umuntu we-MDC ekhulume kuphela kana umuntu we-opposition ekhulume ukuthi no thina sifuna ukhipha umnangagwa wathi beliyenza umhlangano selibotshwa lifike elokuzeni emthethwandaba ngani akula cala liyakhululwa lidlela isikhathi kuphela bantula izifokolo zabantu le
salibonani salibonani kwistudio 7 abafakazi bangingabalingelela siyabonga ukusakaza kwabo kunani kangaka besakaza iqiniso bakithi ngicela ukuxwayisa kulo undoda othi abantu abavoteli izanu le-MDC wena ndoda futhi yazi wakhuluma i-MDC ngcono kuyizanu ma ukhuluma izanu uzahlazisa abantu uyanyanyisa abantu ngoba izanu kunini isesihlalweni abantu behlupheka sihluphekane ngenxa yena lina bantu bezanu nawe wena okhuluma ngokwenza abantu behlupheke cela ukuthi lime kancane ngale ndaba yezanu yeni le maneni kancane ngezanu yeni njalo lowo buzo ababuzayo ukuthi kukhona umqondisi kungani uphumile engavotelwa kuma-by-election umqondisi anti ukhulumile izanu kudala irigile ama-elections kudala iwayeuyarigile manje umqondisi ukhulumile phela ukuthi yena kungani engangeni umangagwe kudala bayathethe uyakhuluma bayakhuluma ukuthi bona sebewinile manje lena esafuna ngani usavotelani ngoba mina sasikhuluma sinini ngani sicela izeke iphume iphume kuzani ibe izeke ezinele kube kukhitshwe bonke laba abasebenza basebenza kuzeke kuchathwe abasebenza bazasebenza ngokuqotho ubekile kurojo abantu basezimbabwe khathele khathele gcile kwamanye amazwe ngenxa yena gcile kwamanye amazwe siyahlupheka siyahlutshwa futhi ngenxa yena lokhu lithi izame zane uzame yini lokhu yini izame abantu behlupheka cela ukuthi like likhulume into lengqondo uma umuntu ezakhuluma evula umlomo wakhe avulele into lengqondo iphathi yakithi esindebeleni seyikhona emarapheni ingamqondisa izayo leqiniso izaphu yebo siyayibona kodwa izaphu asiyayithembi ngoba yesithengisa maybe singayivotela gcine futhi ithatha amavoti sakusakhonale eharale izaphu mayifuna ukuthi kona kubanjwana kayiphume ezimbabwe ibe layo ifune ilizwe layo khale sina sikhaleli ilizwe lifuna ilizwe lethu kodwa kubuye kithi izaphu ma ingaphume ezimbabwe vele siyayifuna kodwa ma iloku isitiyona ifune izimbabwe abashona ikhohlwe layo ngiyabonga ngiyabonga lithule ukukhuluma kwento ukukhuluma amanga lesikona ngiyabantu bevotele izanu izanu kunini sihluphi yabo
salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhuluma ukugift isondoku basakazi bengithanda ukubuza la ngesikhathi uDouglas Monzora ecotsha amalunga e-MDC Alliance ayengene ku-MDC Alliance ngedikile MDCT wayesithi sebevayolethe umthetho wepharty bajoyine MDC Alliance ongokomthetho-sisekelo weqembu le-MD ngomthetho-sisekelo we-MDCT ma ujoyine elinye iqembu automatically yabo usuzicojile kulelo qembu so yikho babe-recallwa so yena njengoba yena eyi-leader ye-MDC sesithi uyi-leader ye-MDC Alliance ngeke bamrecall yini bemxoshe ukuthi ngoba usezibiza ngokuthi uyi-leader ye-MDC Alliance lapha ngicabanga ukuthi ama-advisors kaMzora amgwenxe kakhulu ngoba sebezamxotsha vele ngoba abantu babexotshwa bexotshela ukuthi hayi bajoyine ini i-MDC Alliance so ma bejoyine i-MDC Alliance kusho ukuthi abasaqualify uba ngamalunga an-IMDCT bayikho babewarecall so yena njengoba esejike ngapha thina simaze uyi-leader MDCT sesithi futhi kuyangena e-MDC Alliance kanti uyi-leader yamaqembu amangaki iyi-leader yamaqembu amangaki uDouglas Monzora ngani ipolitiki yamhlula manje into ngiyabheka ngiyabonga ukuhlala zethembisa
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usethese umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations icala lokungathathi manyathelo kudaba lwempi yelizwe lakhe lele-Russia. UZelensky utshele umanyano ukuthi uyehluleka ukulandela indikimba yesisekelo sombuso wayo othi wabunjelwa ukuletha ukuthula emhlabeni jikelele. Lokhu kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu ababulawa ngesihluku edolobheni leBucha elalithunjwe ngamasosha akweleRussia. Kodwa uhulumende weleRussia uyalandula imbiko yokuthi ngamasosha elizwe lakhe abulala abantu laba. Kule mbiko ethi isihluku esikwelinye njalo idolobho eleBorodyanka singaba sisedlula isihluku esibonakale edolobheni leBucha ngoba kucathangelwa ukuthi kule nkulungwane zabantu ezabulawa mahlayana ngamabutho akwele Russia.
Baba Kandimiri, Blessing Zulu, Baba Wande, Baba Choto, Tete Mavelas, Mike Wove, Atat Goriwa, Thomas Silvasi, Nurai Jena, Lloyd Amoyo, Mangujwa, Chingre Madondo, Owero, Rutendo Mawere, Godfrey Mutimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mshanga, Uranai Msengi, Patricia Mdadibwa, Chris Dube, Chris Gande, Dunga Mili Ngomo, Black Sage Jeremiah, Sasbanda, Tuso Kumalo, Anastasia Ndlovu, Mulondolozi Ndlovu. Neva Katisiya, Tinokurangarirai, Basa Guru, Ra
Ramakasia, Basaramaita, Baba Banga, Safari Jema, Sandra Nyaira.
Hlabeleli ozithi yena moyo waseZimbabwe umoyo ngumlandeli njalo weStudio 7 ingoma ithiwa Studio 7 siyabonga moyo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com libe losuku oluhle.